bahamba ezigabeni zabo kuma districts abo khona ngale lapho kuyabe wonke umuntu wonke umuntu weza ku Politic Bureau umbuku Central Committee ukhona kusela. So ngezindawo kuma districts abo khona ngale kuma admin districts babe bebuthene besiya check umuntu esiya check ibizo lakhe kusela ukuthi ukhona.
Kuthiwa lawo ma-cells yizo yiyo insika yokuthi ibandla likhetho asebenza njani njalo lokho eqinile yini aweni khona ngapho emathebeleleni North?
Yes, akhona sibili aqinile ngoba ukuze kuthiwe uyimemba epartfuz ube khona kusela lanxa welesikhundla esikhulu kodwa kuqalela phansi kusela. And siyabe sichekana simekesha ukuthi abantu bona abakumaseli are they registered voters yini. Ngoba sikhangelele ukumobilize i5 million vote kamongameli ngo-2023.
Sibonile njalo kukhetho olwedluleyo ukuthi ibandla lezanu-PF linqobile eCholocho kodwa lanqotshwa eBinga. Likhangeleleni kukhetho oluzayo, lingathi lokhe lithola usekelo oluningi yini kumbe kuzahlala kunjalo kumbe lingathathelwa ezinye izigaba?
Njengeparty, ruling party, lathi isifiso sethu ngesokuthi sithathe zonke izigaba lapho siyabe sikhona sikhankase khona sithathe kube kuzanu PF. Ilokhu zeni support base njengamathebeleni North abantu basisupporta njengezanu PF ukuzwa.
Abanye njalo bathi umongameli Mnangagwa kenelisi ukubusa ngoba nanko umnotho welizwe awuthuthuki, intengo yempahla iyakhuphuka mihla ngamalanga. Kungaba lomthelela yini kumpomela yokhetho oluzayo?
Umongameli lokho ebuyile Second Republic sibona izinto eziningi zisenzakala. Kuyakhiwa imigwaqo, kuyakhiwa izinto eziningi. Kanti esinye uParliament building siphelile. But khona okokutshoyo yesu siyakubona kungenxa yokuthi sikuma-sanctions for more than 20 years. And kulamanye abasupportesha i-economy ukuthi ngapha kuyazanywa ukuthi ku-economy ephambili abanye bahwatshe izifundo. But silethemba ngobukhokheli bukamongameli ukuthi into kusetshintsha into eziningi lokho ekuye wangena kuphaa.